Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami nitate leli thuba ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 Ntulikazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere wethesa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe lokungena kukhetho icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo.
Umhlonitshwa uMaphosa le crew yakhe labana abayi-10 bathe bona bazuswe ubuhlungu ukuthi babone ukuthi umongameli ukwazile ukuzibhadalela kodwa wehluleka ukubhadalela ama-candidates.
Obe ngumkhokheli wesonto yeZayoja umfundisi Ezekiel Kuti usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abanye bathi kabavumelani lalesi sinqumo.
Kuyahlupha kakhulu, kudala abanye bethu sathi kakutshintshwe indlela okukhethwa ngakhona amaqhawe, kususwe ebandleni leZANU-PF, kususwe emabandleni ezombusazwe.
Ikansili yakoBulawayo ithi isiyehlulekile ukududula abathengisa ezitaladeni zaleli dolobho ngokungekho emthethweni ku-5 Avenue bengabe bandla leZANU-PF.
Baba nemhlangano eminingi mina mathupha lobakuthiwa wazama banethula ngoba bamtshele uSharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisana lesishono uSharuka ukuthi awuya kuzotora Brawazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere wethesa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe lokuncintisa kukhetho icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo. Kasukuwere uhambise amaphepha emthethwandaba izolo ekhalaza ngokuthi umahluleli uJustice David Mangota uphiwe indlu nguhulumende mhlazi ku-7 kuyona le inyanga ngelanga ezathonisa udaba lukaKasukuwere lokuthi ancintise na kukhetho kumbe hatshi. UMangota wanquma ukuba uza kupha isinqumo ngeviki ezayo. UKasukuwere uthe nxa uMangota engaphikisa ukuthi waphiwa indlu ulakho ukwethula ubufakazi ngoba elabo. Lokhu kwenzakala sokulabaningi abathi uKasukuwere engangena kukhetho ulakho ukucupha amavoti kamongameli Emmerson Mnangagwa okungabangela ukuthi kube lokhetho lwesibili i-runoff kumbe anqotshwe uMnangagwa nguJamisa. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Khaliphani Phugeni ukuthi yena ubona kuyowela ngaphi induku loxakuxaku.
Ku-presidential lana umncintiswano lo phakathi kwabantu ababili ngubaba omongameli u-Emmerson Mnangagwa nomfo wethu uChamisa ukhetho lokubona abantu bababili. As for uKasukuwere, ubaba uKasukuwere uyeza nje yena if ngabe bengikwazi ukuthi ngixhumane noChamisa bengizomu-advisa ukuthi hayi yenza konke ongabe akwenelisa ukuthi umake sure ukuthi uKasukuwere ukhona ekhethweni ngoba uzomsiza phela uzosiza ukuthi amavoti amaningi alaba kade ngaya maybe kuzanu abe sehlela ngapha kukhasiwe funa ngomusa wenkosi bese thola ichance aphumelele aye ku-50+1. Kodwa mina ngombono wami ngokukhangela nje ezepolitiki la kuleli lizwe ngikhangela lokho kwenzeka ngo-2018 ngikhangela lo nto kwenzeka ngo-2017 ngikhangele le nto ezenzekileyo manje nge-nomination lama-campaigns la ayenzakalayo ngiyibona ingathi yona le i-situation esibhekane nelayo manje kuzofana leka 2018 kuzophuma waphuma ngo 2018 ngaphandle le eka Khasikwere ingase sebenza ingasebenza maybe singathina sisiya ku run off kodwa bangamvalela phandle forever ah sizoba lenkinga ikho ngithi uthamisa ngabe uyenelisa I make sure ukuthi uya supporta indaba kaKhasikwe ukuthi aqhubeke run ngoba uyabe zomsiza kakhulu kwezamabandla izophuma izana ngenxa yokuthi uyabona izinkinga ezikhona amabandla akwaziyo ukufilter throughout the country angu 2 izana le MTC la amanye amabandla ahlulekile ahluleke okubuhlungu okubuhlungu kakhulu amanye ngiyawazwisisa ngoba vele ayi challenge indaba ye 1000 pe MP but amanye afana labo MTC ibandla lami akubuhlungu ngoba sama lapha sathi sayisupport 1000 so kufikile isikhathi manje sokwehlula so why izana izophuma ungabheka i-TCC kobulawayo base court manje ingathi inkantolo kumele irule ukuthi i-12 liyana ya register ngesikhathi or after isikhathi angazi ke asilinde ujudge uzoyikhupha i-judgment yakhe ukuthi kuhamba kanjani bangayikhupha liyana i-12 liyana uyahlubone la sokulenkinga liyana indaba yama double candidates sibonile ku 2018 ukuthi especially kobulawayo South i-TCC ngalesikhathi MDC Alliance yaluza ibulawayo South ngenxa lokho
sibone ibandla lenu ele MDCT amalunga abalisa isikhulumeli beqeqebuka bese yakuzana uPF kanti kungakwenzakalani ebandleni
ngiyabonga umsakazi bengithi uzongixolela ungangibuzi ngalo mbuzo kodwa ngoba usufikile ngiyuphendule ay angazi sibili okunye kange ngikukhulume ngoba ngithi ezinye izinto ziyabe ziprivileged into engabe ngizithole ngeposition engilayo and angithiwa ngimvume ukuthi ngikhulume kodwa ngokubona kwami nje lento ezikhulunyiweyo uzobona ukuthi abahlanganisa umhlonitshwa uMaphosa le crew yakhe labana abayi 10 bathe bona bazuswe ubuhlungu ukuthi babone ukuthi uMongameli ukwazini ukuzibhadalela kodwa wehle kubhadalela ama candidates uWitness Dube uthe na se retail ceiling akasakwazi ukuthi engenza kanjani I think ibandla kwamele izinike isikhathi ukuthi lithi lime phambi kwesibuko sibili lizivuke kahle ukuthi kanti yini yahamba wrong ayisikho lokho okukhangelelwe ngabantu and kwenzeka ngesikhathi esibi abantu bekhangelane lokhetho kodwa ngiyathemba ukuthi yibo abavunyelwe ukuthi bakhulume on behalf of ibandla
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni ocubungula izombusazo obekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote ngenkulumo
Asambeni madoda siyovota
Obe ngumkhokheli wesonto yezayoja umfundisi Ezekiel Gudi usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli Emerson Mnangagwa lokhu kwaziswe ngosaphethe isikhundla somqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira eloba ekhasini lakhe leTwitter izolo ugudi ubhubhe kunsukwana ezedluleyo eseleminyaka yokuzalwa elikhulu kodwa bakhona abasola isicoco esiphiwe ugudi ngoba wake wazisa uZulu ukuthi wayengafuni ukuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwakungamelanga asuke embusweni lanxa abanye babesithi usehlulekile ukubusa ngaleso sikhathi. Ugudi wathi kumele uMugabe abuse aze ayekufa ngoba kulilungelo lakhe. Ugudi waphiwa umhlabathi wokwakha ikolishi eBindura ngumgabe lanxa ikhansili yalelo dolobho yathi akukho emthethweni. Sibuze ucubungula izombusazo womnumzana efidlela Ncube ukuthi ulubona njani lolu daba.
Lanxa mhlambe ngake abe ngumuntu omuhle kubo bonke abantu amukeleke kubo bonke abantu umsebenzi wakhe kusuka lemuva wobufundisi. Ubufanele ukuthi umuphe ilungelo lokuthi ahlonishwe ngendlela le okukhulunywa ngayo ukuthi uhlonishiwe. Kodwa ngendlela osekusetshenziswa ngakho ukuhlonipha abantu lokuthi kugcina kuhlonishwa abantu abangafanelanga bahlonishwe kwenza ukuthi lesi sicoco lokuhlonishwa kungabi lesisinto lesabantu akade bekhangelela ukuthi singaba khona. Kodwa abantu ababe benze njengaye bebelesikhathi eside njengaye besemsebenzini noma yuphi umsebenzi kungakhathaleki ukuthi wuphi lowo msebenzi kumele babe ngabantu abamukelekile ukuthi bahlonitshwe. Ngabe ngolinde izinyamazana, abe ngumuntu osebenze ngamalungelo abantu, abe ngumuntu wayesempini, abe ngudokotela, abe ngunesi, abe ngutitshala, abe noma yini, kumele kwamukeleke ukuthi ahlonitshwe ukuthi uyi-national hero.
Udaba lwamaqhawe siyazi ukuthi luyahlupha elizweni, nokuthi iqhawe mbani, kumele likhethwe ngubani, into ehluphayo kakhulu. Ugodi ungathi ubefanele yini ukuba liqhawe?
Kuyahlupha kakhulu, kudala abanye bethu sathi kakutshintshwe indlela okukhethwa ngakhona amaqhawe, kususwe ebandleni leZANU PF, kususwe emabandleni ezombusazwe, kwenziwe ngabantu abazimeleyo abakhethelwe khona lokho, abangakhethi ukuthi umuntu ukuluphi uhlangothi, abazalandela kuphela ukuthi usebenzele isizwe, usisebenzele ngendlela enhle kuleyo ndawo yakhe lapho akade esebenza khona. Ngokuba okubi ukuthi sikubona nayo njalo nje abantu abahlonitshwayo ngabantu abasuka bengabantu beZANU PF besebenzele iZANU PF, kumbe indlela athizeni bengabantu abakhuthalele okweZANU PF, akusonto efaneleyo ukuthi ilandelwe leyo, ngoba phela iZANU PF lelizwe kuyizinto ezimbili ezehlukeneyo kakhulu. Kumele umuntu ahlonitshwe ngalokho akwenzele isizwe, noma engenzelanga iZANU PF okuhle. Akuthi ukuthi nxa engenzelanga iZANU PF okuhle kanzelanga isizwe lelizwe okuhle, iZANU PF lelizwe asonto yodwa. Ngakho ke kumele kuguqulwe indlela amaqhawe abahlonitshwayo abahlonitshwa ngakhona, lokuthi bakhethwa ngubani kutheni.
Umnangagwa siyambona ukuthi ugcwele ndawana yonke lasemasontweni, ubhoda ngamasonto udinga usekelo phambilini kokhetho. Singathi akwenzileyo lokho kungaba kuyindlela yokuthi ngamavoti yini, kumbe kuhlangene nje ngezinye indlela bekuyinto emele yenziwa?
Indlela vele okwenziwe ngakhona ngalesi sikhathi, lanxa ukufa kungalendelwa, kungamelwa ukuthi kuyabuya nini, kodwa ke vele nxa kufike ngalesi sikhathi ukuthi kuthiwe ukhethwa ukuba liqhawe lesizwe, national hero, kakusoze kubalekelwe ukuthi kuyindlela yokukhankasa, ngoba vele kusuka kwasekuqaleni kuyindlela yabo yokukhankasa, kuyindlela yokuhloniphana bebodwa bengabantu beZANU PF. Ayisonto esebenzela wonke umuntu, ayisonto yesizwe sonke, hayi. Kusuka kwasekuqaleni vele kayizange yahlonipha abantu bonke, ihlonipha beqembu leZANU PF. Ngakho ke nxa kusenziwa khona lokho ngalesi sikhathi se-election, abantu vele bazabe bekubona njengendlela yokukhankasa, ukukhankasa, akubalekelwa lokho.
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ocubungula izombusazo ubeqoqala eStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Ikhansile yakobulawayo ithi isiyehlulekile ukududula abathengisa ezitaladeni zaleli dolobho ngokungekho emthethweni ku-5 Avenue, okusobala ukuthi bavela kwezinye izigaba zelizwe njalo bahlukuluza abanye abazama ukuziphandela kunye lamapholisa kamanisipala. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ongukhansila ka-Ward 1 nenzikini yedolobho uthi abantu laba bayangcolisa lapho abathengisela khona, njalo bayachaya amapholisa kamanisipala engazama ukubaxotsha. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi usanda kutshela iStudio 7 ukuthi abalalwazi ngokuchaywa kwamapholisa kamanisipala, kodwa baphakathi kokuphenya olunye udaba lapho abantu laba ababikwa bachaya intatheli zindaba kuleyi indawo ngeviki edluleyo zizama ukukhuluma labo ababe baxabula ngabantu abafanayo bezama ukuziphandela. Asizweni uKhansila Mlandu exoxa kabanzi ngalolu daba losithandekile mhlanga weStudio 7.
njalo nababantu sivele nje bazo nje izifuna mthetho babuya lapha babezela khona kuwemakhona lendaweni ababathethe khona ngwashiyo yakobulawayo bethethe ngulo omela ofuna ukumela izanu p f kudayile ephalamente ebulawayo central okuthiwa ngucharuka uthona ebalayinisile kwafana ebafake emgwaqweni ukuthi bebloke emgwaqo besebesiba izikini njalo lo nyaka labantu bagijimise amapholisa ekhansila okuthiwa ngomakhokhoba eyasethusayo ukuthi sokubona athi begijimise amapholisa ekhansila sakwabotshwa bona amapholisa ekhansila amahlanu sibili aze ayaphimisa abhada ibibheli ekani silidorobo so vele nabantu abangandiwanga nje bathatha umthetho nje bafake ezandleni zabo kuyaziwa vele ukuthi ibandla lezanu p f likujayele khona
nxa sithi ibandla lezanu p f sikhulume khonapha lo mnumzana Jabulani Sibanda umgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo uthi bona bahlonipha indawo yecouncil njalo abakholwa ukuthi kulomuntu ongazihlalisa khonapho engalandelanga umthetho wecouncil liyake lixoxisane labo yini abebandla lezanu p f njalo bathini
ngaba nemhlangano eminingi mina mathupha lobakuthi bani wazama bamehlula ngoba bamtshele otsharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisana lesishono utsharuka ukuthi awuya kuzotora burawazi ilibala alisebenzisayo ubakuthanda uyakwazi yaze yadiscussa nithi ku-joint operation command at provincial layer chaired by the uminister umama Ncube babuya babheja emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi kabaphuke njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabe bandla lii bagokile nje baphelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bani dadewethu abantu laba babekhuluma amanye amalanguage avela kwumhlubulo welizwe mina uSibanda nyamisukasibilena njengaye sibile uSibanda ngokwakhe uyamthanda uBulawayo akavumi uBulawayo afula amandla angaphezu kwakhe ayiwo ale njongo yokuthi kulalela idorobho
sixoxe njalo lobona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu p f umnumzana Thafatswa Mogwati laye wathi labo abenza ubudlwangudlwangu amapholisa azabhekana lapho ngoba bona njengebandla lezanu p f bafuna ukuthula liyakukholwa yini lokhu njengekhansili
ngabatho phela ukuthi oipholisa likamanisiparati wabotshwa yini why bona bengabantu khona fana ngoba akhona amaflag bayatho ukuthi ngama-vendors for ibill akhona amaflag khonapho yindaba bengahambi khona bephuza bona babantu ngoba phela into mele bebeyazi ukuthi abantu babobulawayo bathule nje ngoba ngabantu bathanda ukuthula kodwa soze sibakhuze kuze kufike nini ukuthi bengabiseli singahlali ukusisela kambe sibe nedolobha elingahlalekile
sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo sebalehlula kwaphela kumbi khona eminye imizamo eliyenzayo
imizamo ikhona kodwa ngoba ngithile dadewethu ukuthi sabe silama basisebenzelayo ekhansili amapholisa kuhambe ngendlela abayitshaywa ngayo vele nyazwa ngayo laphana kambe kulomuntu ongazisacrifice impilo yakhe
sezwa njalo impiko yokuthi bagxilile khonapho bazavota njalo bazithi balamakheli akuward one kuyini okwaziyo ngalolu daba njalo lakhulumisana yini
lezibakuzamile sibili kodwa uyabona indaba ezinje zifuna kudala abantu bakobulawayo ukhethe ukuthi ngafuna ukukhetha ubani bayakwazi bayamthanda ubulawayo baseze bevuma ukunika ubulawayo emuntwini ongelathandelayo and ngiyakhuthaza nabantu bakobulawayo ukuthi bakhangele umuntu abangcolisela idorobho labo lamakhosi bengamvoteli kabayemnqabele ebhokisini umuntu enaleyo
sibonile emfanekisweni exotshiweyo bebaxotsha ukuthi besuke labo abantu bebaleka
into eyenzakalayo bathe sebefaka abantu laphana abantu bakobulawayo basebesithi no thina sizayenzani sizabhadala komanisipalayo sizamelekha ikhansili sikhiye sihlale sokubhadala bayami ukubhadala imali kumalendi parole ngoba bathathela izimali zokufanda ukuhambisa kwikhampeni p f so abanye bana laba abalileyo ibade bedudule
abanye bakhonona ukuthi baletha ingcekeza edolobheni lakobulawayo
bavele anything othiwa b c c s trisingezana baxotshela kathana so sekusibanzi ukuthi sikliye kudoti kumbe sivale imigwaqo kumbe sihlanyele khonaphana
ye liqiniso ukuthi bakhona abanye abangalandawo zokuhlala abahlala khonapho abageza khonapho yela ngaphandle khonapho
ezitalati banala khona ngikhuluma balala khona phana kathi kambe yabulalelani ma usihlale emagwegwe anti wageisa yabuyela emagwegwe okwenza behlale khona phana kukhomba mhlophe ubana ngabantu abathwalwa ngamabhasi bazofakwa khona phana abahlale emagwegwe yila kade sebeqotshwa bengabantu bezamfike khona phana
lo ke ngokhansila Mlandu Ncube okaward 1 enzikini yedolobho lakobulawayo obekhuluma ecingweni lo sithandekile mhlanga westudio 7 Kwa manje ke sizwe siphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa aseyale ukupha imvumo ibandla lezanu PF yokwenza imihlangano kule bandla le-CCC. Umabhalani kugatsha lwendaba zekhaya umnumzana Gerald Gwinji utshele iphephandaba leli ukuthi amapholisa avimba imihlangano yebandla lezanu PF engamachumi adlula isithiya ngalombili 86 kule mihlangano yebandla le-CCC edlula amachumi ayisithupha 65. Iphephandaba lobulembu le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulosakhulayo uSindiso Hlazo otholakale phandle kwebhawa efile ngomgqibelo eKhwekhwe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 sithi abendlove namandla endlala sezansi ziyandisilo sizosinyama samphakazi. Siyabingelela mpela, siyabingelela baqinisile mpela abadala mabe sithi imbuzi yomnyanga ikhadi landele ikhanga. Hawu Dube Mfoka Mthembu, hawu Nkosi yami, hheyi hawu waze wasiphoxa phela. Usho ukuthi noma kade wena usuyehlulekile ku-MDC le ukhalele kuya ku-ZANU PF, namhlanje ngosukhuluma mangangaka ukuthi wena i-ZANU PF ilungile, ilunga ayi ayi ayi, wena sindo ngokwakho lokokusinda ungazokhuluma utshela abantu amanga mpela ibizo lonke lilalela amanga hamba amanga aluhlaza joko. Ha, wena namhlanje ngosukwazi ukumela i-ZANU PF lokhu izolo kade uyibona uyigxeka uyigxeka, uqinisile vele Mfoka Sibanda ukuthi le nto yabonakala kudala vele, yacaca kudala okwempahla yembuzi ihamba laphana ukuthi wena vele uzaphenduka uyinyoka uliluma liphozisa. Wena Mfoka Dube ungazositshela ma wena namhlanje ngosukhuluma nge-ZANU PF ukuthi yezeso iyezanga, mina kodwa vele ngisakhalela emgwaqo bengisuka eBulawayo ngisiya eCholotsho la kuzalwa khona umama Medidiki. Mgwaqo yangikhona ifile ngikaye to Bulawayo, mgwaqo yangikhona ifile flabhusi kusihlalatshani khona lekubomalaka inkomo emgwaqo yangikhona ifile. Hayi hayi, ZANU PF alizama ubona kahle kahle ngiyanincusa lani lonke bantu bakithi, isithi esikhulu kakhulu esasezimbabwe i-ZANU PF. Please ngiyalicela lizame ukuthi noma lisiyafaka uchawe nomhlazi ngama-23 uncwabakazi asambeni sekhiphana isisida lesi esiyi-ZANU PF. Yiyo kuphela into kufanele sile lawo bantu bakithi, ngiyalicela mpela masiyavota sibonele ukuthi i-ZANU PF iyaphuma siyixoka out. Asiphinde futhi sikhulume nge-ZANU PF phezu kweminyaka engama-43 isehluleka. Hayi, i-ZANU PF seyikhipha mpela ngomusa langothando uNkulunkulu uJehova uyangena kunini abantwana bezibhabhe bekhala nge-ZANU PF ayisuka.
Studio 7 besicela lisibuzele lapho kuziyambi ziyambi ukuthi kathi njengoba upresident ekhuluma ngokuthula yena uminister of police engakwenzi lokho, so kusho ukuthi amapholisa akontrolwa ngubani? Ngubani okontrola amapholisa? Bangabe amapholisa akhona ehlula umkhokheli wabo abeke phansi musi ayehlulekile amapholisa eZimbabwe ayehlulekile njalo i-ZANU iyekele ukunikeza amasupporter wawo ama-uniform epolisi ukuba eyenza izinto ezimbi. Iyeke i-ZANU ukunikeza amapholisa ama-uniform. Siyakwazi ukuthi laba abayenza into ezimbi akusiwona amapholisa ngama-supporters, athola ama-uniform ku-ZANU PF. Zambi ziyambi akabeke phansi, Paul Unyathi ababeke phansi, bayehlulekile.
Siyabingelela e-Studio 7, siyabonga. Iye kuyadumaza kakhulu ukuzwa inkulumo esikhulunywa ngo-Witness Dube bebeyizikhulumeli ze-MDC ukuthi babekhuluma kangaka labo Dr. Simonzora bejabula besathatha ama-ofisi avesti yawo sawayenge-MDC yabothwangelayo bethatha kwasani konke ngo-MDC bekhohlisa abantu bezithi bona bayi-MDC bayi-opposition bekwazi ukuthi bayi-ZANU uqobo lwayo. So njengamanje babona baku-election vele ukuthi ngeke bathole lutho ngoba amaZimbabwe kuyona izilimi, sebebona ingcono bebuyele ekhaya ngoba vele usala esigaleni. So njengamanje uyena umongameli wabo yena uDr. Monzora la usazobuyela. Into esuke ingicasule kakhulu mbe ibe ngumbuzo ukuthi zonke lezi zinto abaziphuca ku-MDC le yabo Tswangirai sebezithatha zonke bezibisele back to ku-ZANU PF. Asokudlala ngamaZimbabwe yini na? AmaZimbabwe ayifundi ipolitiki eZimbabwe ukuthi ingcole kanjani, ukuthi i-ZANU ithenga abantu baseZimbabwe ukuthi bezenze i-opposition kanti kona bajika ngale beyi-ZANU. I-opposition i-1666 kuphela mawufuna nje inkululeko ehlukene le-ZANU vote elidiphusi loko okwama-opposition konke loko kukhona loko kuyi-ZANU konke, akula opposition engaso ZANU, i-ZANU konke ngama-department e-ZANU wonke vote elidiphusi yi-pew pew pew opposition. Ungavotela uChamis uzalibona uchezo olusukene lwezakhe. Kodwa ungabloku khotizwa ikona ukuhamba opposition okukhona lokhu kufanele ujabule ukuthatha ivoti lakho lifaka kuzani nje. Siyabonga.
Sithi kum 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 shelele sibulisa abantu izithandwa zenkosi. Kuba nzima bantu bakithi. Mawuzathi wena uyipolitician ukukhangela ukunotha. Kuba nzima mawukhangela ukunotha. Yikho ke into esikhuluma ngayo lapha sikhuluma ngabantu abangomaluma bephozisa. Wena uthi sihamba lindlela siyindlela indlela ilameva iyahlaba. Uthola umuntu esesiyatshintsha. Ubuyela khona lapha edakeni lapho bephakathi kwalo. Udako lameva. Umuntu kathi mawuthi siyatshela abantu kathi kuthi preaching yalaba abantu laba abaphuma kuma opposition besiyangena izandla. Kuthi ukuthi badly i-preaching yabo liyana bebeyi-preacher bebechumayela liphi ivangeli bachumayela liphi ivangeli ivangeli labo alilaqiniso ivangeli yiko abantu ngeke bephinde belithembe bantu noma ungazinambitha unambithe ukhulume ini nani nani abantu ngeke bekuthembe kanti ma uzaba lunwabo unwabo olungena phakathi kwesihlahla lumhlophe luthi lungafika emahlambini oluhlaza lube luhlaza kanti wena uyabe usitwenzayo hhayi abanye abantu laba abakupolitiki laba ubunzima ababuzwanga ababuzwanga ubunzima yebo ye uyezwa abantu kuthiwa abantu babotshwa abantu babotshwa thina ezabotshwayo siyakwazi ukuthi kunzima kodwa sizanga sajika angizanga ngitho langelanga lokuphupha ngizibone mina siyahamba nezanu phela so laba abantu laba abamana bemana besibazinwabo betshintsha uzokuthiwa sesiyangena hlala phansi uyehlukane ma uclean hlala phansi uyehlukane lani lokuba yisikwaba kanti ma ungathi wena hayi sendidaka upolitiki kulani kulokuthi wena uthi ma uthi ususeyaretire phela lapha usesiyagugela khona then ungangena kuzanu uyajoyina i-contract akusaphunywa ungaphuma uyateka thank you babye
Studio 7 Studio 7 ndivuka njani hayi thina siyavuka ya angivele ndlela phezu kwedala bona le nto yokuthi ibandla le-MGC liyaqeqekuza leli bandla liyaziwa njekudala nakudala nje ukuthi lona phelihle lane lezankile akumangazi futhi basazoba khona basazoqeqekuka futhi singaze sifike nje ekhethweni kunzima laba abantu bazenza ukuthi just be-disturba nje ukhetho intoyabo le iyabhora ngoba bona ba-disturbe ukhetho ngendlela ezihlukile le izanu pf izanu pf kwenza konke lokhu so manje ithetha imali yafumbathisa lo ugube lo yamthatha manje kuyalandela abanye kuthuluzokuwa kubheke nje uzobona nje into yaziwa nje ukuthi ubandla elihlelekileyo nje eli-right nje ele-TPC ubandla leli-TPC ngiyabona abantu ubuningi babantu abakagacelwa kahle ukuthi kahlahle le bandla liqhamuka leli bandla gaqala seseyi-MDC alliance kuqala maliqala sabuphethwe ngubaba uMorgan Tsvangirai njengamanje siliphethwe ngubaba uChamisa yili bandla elihlelekileyo yili bandla engibona ukuthi mhlawumbe lingayenza ngcono kule ZANU-PF ya just nje thina singabahlali bezimbabwe asivotelene nje TPC kuphume ey'ntweni eziningi lezi if nayo uyahluleka yila esizobona khona ukuthi okay manje singabheka kuliphi isayidi ngoba hayiubheka kuZANU-PF kufanele ukudlala ngesikhathi nje afanele ukudlala ngesikhathi ngoba hayi kunzima loba ukuze ethisa umuntu singaphezu kwadlokekuyiyo yathi umuntu wabulala abantu kusuthi
basakazi abahle nabalaleli abahle ake mbonge nje ukuthi isithoni lesingabaphilayo uhlale phezu kwendawo awu ngikhuthaza ukuthi siyevotanini mhlaka 23 yikho kuphele ngikhuthaza ukukhulumana ngokuthi lo ngumshona ngumndebele eselizweni elilodwa usifakwa amazwi angomakhelwane engiqinisayo mina ukuthi asihambeni siyevota votela omfunayo kungela kuthandabuza kungela kufoswa ngokobanjwa ngamandla votela omfunayo awini uthokoze adliwe udane akulandaba 23 kulokuwina okuthize usilangene ezimbili inkunzi esibayeni izona uPF le-TPC asihambeni siyevota asihambeni siyevota sihlobo sike sikhipheni udivesi phakathi kwayo kusezandleni zethu lokhu ukuthi sikwenze nje yabo
lathi siyabonga lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp ku +12024650318 isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere wethesa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo. Ikhansili yakobulawayo ithi siyehlulekile ukududula abathengisa ezitaladeni zaleli dolobho okuthiwa ngabebandla le ZANU-PF.
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ebulenjini ku www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.